sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Namukela emsakazweni we Studio 7 ngomvulo omhlaka 4 Nhlolanja 2019 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje.
Kade singumuntu ongulayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zilawo ekhaya. Ama nurse akhona. Kuzokuthini la? Makayela nje ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayalisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrade.
Izizalwane zeZimbabwe ezihlala eSouth Africa zitshengisele esibhedlela eseCape Town lapho kucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona.
Kanye ngani i-government yethu seyihlulekile ikhona yamotuna emonite izibhedlela ezisouth areza sizesona okungcono kudala usesengumbuso kababa umgaba ubaba umgaba wekhona i-control yezibhedlela esinesakhona lokhu kwenzakalakhe hayi kwehlula zithu lokhu zikhakhulu.
UZulu ukhala ngokuthi ukukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo sokwenze impilo yaba nzima ngokuphindiweyo. LeZimbabwe limanyana lamanye amazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Izizalane zeZimbabwe ezihlala kwele South Africa zitshengisele lamhlanje esibhedlela seGroote Schuur esiseCape Town lapho okucatshangelwa ukuthi umsekeli kamongameli welizwe umnumzana Constantino Chiwenga welatshwa khona. UBenedict Nhlapo usipha lolu daba eseJohannesburg kwele South Africa.
Elixuku lezalwane zeZimbabwe ebezithengisela esibhedlela seGroote Schuur besithi umnumzana Chiwenga akabuyele ayikwelatshwa ekhaya. Kubikwa umnumzana Chiwenga ethwalelwe kwele South Africa ngempela viki ngemva kwembiko ethi ubeke waya esibhedlela seAvenues Clinic eHarare. Noba nje siphathamandla zalesi sibhedlela zingathandanga ukuphawula kwabezindaba ngokuthi umnumzana Chiwenga ngempela ukulesi sibhedlela kumehaji. Abebetshengisela laba bathi iziphathamandla zesibhedlela lesi zibatshele ukuthi umnumzana Chiwenga akekho kuso. Ngelunga lebandla le-MDC Alliance umnumzana Tinashe Chifamba ngomunye wabaqoqe ukutshengisela lokhu. Uthi njengezalwane zeZimbabwe bacunuke kakhulu ngokuthi uChiwenga ongomunye wabalomlando wokubulala ezempilakahle eZimbabwe uthola kwelatshwa phandle kwelizwe uZulu Makhaza esiyafela esibhedlela zekhaya esesifile.
Kade singumuntu ongulayo sefuna ukubalekela eSouth Africa. Ekhaya kutheni? EZimbabwe kutheni? Izibhedlela zigcwele ekhaya. Ama doctors zilawo ekhaya. Ama nurse akhona. Kuzokuthini la? Makayela nje ngamasoja. Anje nutumela amasoja ayalisa abantu ayebulala abantu ezindlela zesitrade. Sasa sila until aze ahambe.
Le yinto egcizelelwa ngomunye laye obetshengisela unkosazana Nomo Bero.
He was sick and tired. He must go back to Zim and be treated the same.
Sikhathele akabuyele eZimbabwe ayekwelatshwa njengaye wonke umuntu owelatshwa eZimbabwe. Yini eqakathekileyo ngaye? Ubexosha amadokotela ngesikhathi ekhalala umsebenzi efuna iholo elingcono. Yindaba manje esesiza eCape Town ukuzokwelatshwa. Kufanele
abuyele. He must go back.
Lokho ngokwesibili kusibala embiko ethi umnumzana Chiwenga uyelatshwa esibhedlela kwele South Africa. Ngomnyaka ophelileyo isikhulumeli sikahulumende umnumzana George Jaramba wethule ukuthi umnumzana Chiwenga uyelatshwa imikhuhlane ephathelene lemvimvinya zempini kanye lokulimala ngesikhathi kudubuka ibhomba obulawayo emhlanganweni weZANU-PF. Iningi lezalwane zeZimbabwe zithi kufanele iziphathamandla ziluzwe uhlupho oluziwa nguZulu Makhaza khona zizathatha amanyathelo okulungisa isimo elizweni. Melestuno 7 Johannesburg le South Africa, ngingubenedict Nhlapho.
Belikwazi na ukuthi iStudio 7 isikhona ekuseni ngo-6:30 kusukela ngomvulo kusiya ngolwesihlanu. Lalelani indaba ezimqotho ekuseni lantambama kumagagasi ethu athi 909 medium wave ku-short wave 4930-6065-15460 laku-13860 kilohertz.
Eyabakhona kulandela ukukhethwa kukamongameli Emmerson Mnangagwa kuba ngumongameli welizwe egoqela ukuthi waqilibezela kukhetho ingaba yiyona ebangela indubo zelizwe. Amazwe angentshonalanga amaningi afana leBritane leFrance ayethembise ukuthi azaphathisa eleZimbabwe ngemali lokunye ngemva kokhetho. Kodwa imibuzo eyasala ilokhu ibuzwa ngabanengi ngokhetho lanxa umthwethandaba wathi uMnangagwa wakhethwa kusemthethweni ikhanya ilokhu igwenxa ingqubela phambili. Ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Bhekilizwe Bernard Ndlovu uthi udaba lokungakhethwanga kahle ngolunye lokubangela udubo kodwa ayisilolodwa.
Well, kuna mafakta zamanene kuna zinto ezinye ezimene zenza ukuthi isifakazende konoko ngiyini yangkhona para ngeke sithi hiyo yodwa kuyikhona kwamuntu ngesikhathi umntanga ayiqalisa indaba yakhe yokufuna ukuthatha amandla wayezitshela ukuthi wasuzenza ngoba uzothola support from Britain for example that iumzekeliso kodwa akakhangana kwabanjalo.
Umongameli Mnangagwa uthi nxa umkhokheli webandla le-MDC umnumzana Nelson Chamisa engavumanga ukuthi yena nguye wanqoba kukhetho kasoze avume ukuthi bahlale phansi bakhulumisane ngokuthi ilizwe liye njani phambili. Kodwa ingcwethi ecubungula izombusazwe umnumzana Zenzo Nkomo uthi nxa udaba lolo lungalungisiswanga abazosungula amabhizimusi elizweni abasoze babuye.
Yebo babugandi kuliqiniso elimsulu ngoba kanti nxa ungakhethwanga kusengisa nokuthi awulayo imandate, awulalo ilungelo lokuphatha abantu. Futhi ke yikho kanye lokho kwenza ukuthi labantu abangaletha izimali bebe manqikanqika ukuthi bezoinvesta elizweni ngoba bayazi ukuthi kunomuntu ongumongameli kodwa ongakhethwanga ngokwentando yabantu epheleleyo ngoba sinabo bonke ubufakazi bokuthi ukhetho lwatshontshwa yiZANU-PF.
Umongameli Mnangagwa ubikwa engaphendulanga incwadi ezinhlanu ezathunyelwa ngumnumzana Chamisa ukuthi baxoxisane. Sibuze uNkomo ukuthi kambe lolu daba lungaxazululwa njani.
Kungalungisiswa izinto ezimbili. Eyokuqala yikuthi iZANU ivume ukuze singene ezingxoxweni zokubonisana ukuthi singasebenzisana kanjani ukuze ilizwe nabantu beZimbabwe basuke kulolu hlupho olungaka ababhekane layo. Kodwa nxa ngabe kuyikuthi iZANU iqinisa ikhanda ingakufuni ukwenza lokho, abantu beZimbabwe batshengisile ukuthi sebediniwe njalo angeke besayibekezelela iZANU-PF isikhathi eside.
Ngavumelana lakho, sinanzelela ukuthi ama-elections lawana atshontshwa vele kubangelwa ukuthi iZANU-PF ayiqali ukutshontsha ama-elections kathesi ngo-2018 30 July, but ibivele iwatshontsha ama-elections kususela ngo-1980. So ngokunjalo bakwanisa ukutshontsha ama-elections kodwa abakwanisanga ukuriga i-economy.
Umoyo uthi udaba lolu luzakwala lokhu lungalungisiswanga ngoba iziphathamandla zikahulumende eziningi yizo ezilamabhizimusi athuthukayo nxa umumo umi manzonzo.
Uhlupho esilalo luzaqhubeka lukhona ngoba uhulumende esilaye kasohulumende wabantu, nguhulumende wephathi ibandla leZANU-PF ongelandaba lokuthi umuntu ordinary estaladeni ulele dleni owakwanisa yini ukuhambisa umntana ke esikolo, wakwanisa yini ukuthi nxa egula ahambe esibhedlela. So ke uhulumende silayo kalandaba labantu ngokunjalo kaziniselanga futhi lokuthi inhlupheko lezi abantu abaphakathi kwazo azisolve kumbe ngithi azilungise. So ngokunjalo yikuzathola ukuthi njalo futhi ilizwe leli lifa nje ngoba wona ama-government officials wonke from the president siya kuba ministers siya kuba nama-officials ezanu PF yibo futhi abarana amakampani elizweni leli okugoqela ama-fuel amakampani ama-fuel lawa.
UMnangagwa wathi ethatha intambo zombuso wathembisa ukuba ngumongameli olesineke njalo ovule amasango elizwe kodwa lokhu kukhanya kuyize. UZulu uthi kukhwezwa kwentengo yokudla kanye lempahla etshiyeneyo mahlayana sokwenza impilo yabanzima ngokuphindiweyo. Lokhu kuza ngemva kokuqonga kwentengo yesinkwa izolo isuka ku-$1.40 isiya ku-$2.50. Ukukhwela kwentengo yamafutha ezimota ngenyanga edluleyo yikho okubangela ukuthi kwenze osomabhizimusi bakhuphule intengo yezinto abazithengisayo. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele sakhamuzi sekhezi esikhethe ukubizwa kuphela ngesibongo uMnumzana Ncube, yena othi okudanisayo ukuthi uhulumende ukhanya esehluleka ukulungisisa umnotho welizwe.
Kukhanya ngani i-government yethu seyihlulekile ikhona lamotuna imonithe izinto zibuyelele esimeni sawudala esasiyise sona okungcono kudala usesengombuso kababa umgaba ubaba umgaba ekwanisa khona control yezinto izinto zibuyele esimeni sakhona lokhu kwenzakala kathesi hayi kwehlula lobo nzima kakhulu esithi ngitho lasezikolweni imfundo yakhona kwezindawo abazali bakhaya abantwana babebengafundi kubeka manje
ukhona ngapho ekhezi ungasipha nje umzekeliso isinkwa ochukela upho kubiza malini khona ezitolo
singwa the last time is still at $2 ake atisikonga raise yeah ama prices lesithanga ngithi $2 then into esinjabo ethime ngazo bezive bangile be rate nge $2 bekukhona i lozen i dollar is equivalent to lozen i 60 cents $2 is equivalent to R10
impupu lechukela ke
ichukela yona ama prices akhona athethi impupu 50 kg yenza ku R500 so ezinye izitolo zenye izindawo yenza ku 450 sengokuthi namhlobo kwempupu.
Ukhulume ngokuthi ezikolo khona okuyadula imbadalo kaliyene lisi. Liyibhadala malini?
Kathi i-school fees sibhadala $25 and isikolo esisemakhaya lapha engikhona sibhadala $25 i-tuition yakhona. And imali yakhona imali engekhoyo abazali abanganelisiyo i-patrone.
Ababusi alubana belalele kuyini ongathanda ukubatshela khona?
Ngifisa ukukhona sikutshele uhulumende wethu kanye namabandla aphikisayo ngokuhlangene bonke sicela ikhona besikhulule kulolu dubo esilalo sikulo sithele nzima singabantwana beZimbabwe sisitshele ukuthi khona sikhalele kubani ngoba sezama ukuthi khona sisingisele ukuthi khona hayi silambile siyahlupheka isimo sibi sinzima kithi kodwa ngesimo izinto ezisuka zenzakale ngakhona esikubona ukuthi zenzakala hayi ukuthi zisibuhlungu kakhulu so ukuthi khona loku kusikhomba ukuthi khona ngabazali abanganakekeli abantwana.
Lo ke ngumnumzana Ncube isakhamuzi sekhezi. Kunjalo nje iningi selisole umongameli Emasoni Mnangagwa ngokuthi akalaso isifiso sokukhulumisana lomkhokheli we-MDC umnumzana Nelson Chamisa ukuze kulungisiswe umnotho welizwe. UMnangagwa wethule amazwi la ngeviki edluleyo. Ukuhlaziya lolu daba uNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxe lengcweti kwezombusazwe umnumzana Dinizulu Macaphulana.
Umongameli okhethwe ngabantu inkosi yesizwe ayikwesabi ukusolwa, ayikwesabi ukuphikiswa, ayikwesabi ukubuzwa imibuzo. Okumenza abanjwe umkando nje ngokuthi akhulumisane lomnumzane uChamisa yikuthi uyazi ukuthi kuleqiniso kulaba bathi umbuso wakhe ngokuntshontshwa ngokubanjwa ngodlame. Kodwa-ke ngawube yinkosi yabantu eyinkokheli yabantu ubezahlonipha abantu noma engasahloniphanga uChamisa kwakhulunyiswana ukuthi abantu baphuze amanzi, abantu badle, batho bathola uphahla phezulu kwamakhanda abo ingane ziye ezikoleni abayemsebenzini bayemsebenzini usapho lweZimbabwe luphile kodwa ke ukwala kwakhe ukwenza leyo nkulumo ezokwenza ukuthi uZimbabwe iye phambili kubonakalisa emthini wonke lemhlabeni wonke ukuthi yena ngokwakhe ubaba uyisima kanjani
yebo uyala ukukhulumisana loChamisa uMnangagwa kodwa uke wathi kulesidingo sokukhulumisana sokubana abezombusazwe abezinkonzo labenhlanganiso ezizimeleyo bahlanganisa amakhanda babona ukuthi bangahlenga njani ilizwe ngobani laba akhuluma ngabo afuna ukuhlangana labo njengoba engafuna ukuhlangana loChamisa
inkinga yabo baba uMnangagwa labo baba uChiwenga labo baba uChrist Mtswangwa labanye nabantu abahambe empini bengabantwana bengama-child soldiers bakhulela kudlame baphila udlame badla udlame bageza udlame balala udlame uthola ukuthi ukhuluma wenza kanje ukhuluma nje uthenga isikhathi sokuthi umphakathi mhlawumbe uzakhohlwa ngento okumele yenzakale ngakho amagama aphuma kubo laba bantu ungeke wabambe ngezandla zakho ukuthi nansi inkulumo eyokuyaphambili babefuna nje umsindo udlule kulindele ukuthi kuqale omunye umsindo ozayo kodwa ungabezwa besho njalo batho nje inkonzo ezihlanganelele zanu PF izikhulumeli ehlanganelele zanu PF ama supporters ezanu PF yiwo ukuthi akuyakhulunywa labo kodwa abaphikisayo usapho leZimbabwe abekho etafuleni lelo abalicabangayo ukuthi kukhulunywe ngalo ngakho usapho leZimbabwe kumele kuyekwazi abantu ababusa lapha ngabantu abalimala ingqondo kudala abangelamunye umcabango ngaphandle kokuthi umuntu ophikisayo uyabulawa
Alo ke ngumnumzana Dinizulu Macaphulana ingcwethi ecubungula izombusazo obexoxa le studio 7 ecingweni ese South Africa. Ku live talk lamhlanje sikhangela inkuthazo yokuhlolwa isikhathi sisasekhona imikhuhlane yemvukuzane lapho umhlaba unanza umsebenzi wokulwisana lale mikhuhlane olwe World Cancer Day. Tumelani text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene lani kuhlelo. Ale balaleli Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Ake sikhangele ezivela kwamanye amazwe ngamafitshane. Iziphathamandla zakwele Philippines zibika ukuba abantu abahlanu abanakekelwa ukuba ngamalunga weqembu labalwa becatsha kulelo lizwe ele Abu Sayyaf ababikwa bathi amabhomba enkonzweni enkulu yamakatholika e-cathedral ngezansi yalelo lizwe abikwa esezinikele emapholiseni. Unayipo Bukele Towak waba ngumeya wedolobho leSan Salvador ukhanya esenqobile kukhetho lokudinga umongameli wakwele El Salvador olwenziwe izolo. Kwezempila kahle lamhlanje leZimbabwe limanyana lamazwe omhlaba ekunanzeni umsebenzi wokulwisana lemikhuhlane yemvukuzane etshiyeneyo eWorld Cancer Day phansi kwendikimba ethi World Cancer Day Landwill injongo kuyikukhuthaza ukuhlolwa kusaselesikhathi ukuze abantu bathole usizo lokwelatshwa. U-Anastasia Ndlovu usethulela lolu daba ekobulawayo.
Ngokubulawayo iziphathamandla zempilakahle sezikhuthaze uZulu ukuba ayehlolwa imihlobo ehlukeneyo yemvukuzane kusasemasinya ngoba inani labantu asebetholakala belayo lokhu liqonga ngokuhamba kweminyaka. Obona ngokwelatshwa kwemvukuzane empilo Central Hospital Radiotherapy Department umnumzana Mqondisi Ndebele uthi imikhuhlane yemvukuzane isikhokhela ekubulaleni abantu emhlabeni jikelele ngoba abantu abalalwazi ngayo.
I-cancer siphezulu ekubulaleni abantu umhlaba wonke jikelele okudlula abantu ababulawa yi-HIV ababulawa yi-TB leminye imikhuhlane combined.
UNdebele uthe zintathu imvukuzane ezibulala abantu ezibalisa eyebele eyomlomo wesibeletho sabomama kunye lohlasela abesilisa owe prostate cancer lapho akhuthaze uZulu ukuba ayohlolwa kusese masinya.
Imihlobo emithathu ehamba kakhulu ebulala abantu bakithi lapha eZimbabwe yi-cancer emabeleni, yi-cancer yomlomo wesibeletho, yi-cancer eyabobaba esithi thina yi-prostate cancer. Okufuneka kwenzakale kakhulu ukuthi abantu bakithi baqakathekise esithi yama early screenings ukubuya esibhedlela ungakabi lezi lama symptoms omkhuhlane. Uthi nxa umuntu engumama oseqalisile ukuya emacansini abone ukuthi sonke isikhathi once a year uya kudokotela nxa e-HIV positive kumbe twice a year nxa e-negative. Kuyo ukuthi obaba siyabakhuthaza ukuthi nxa sebeneminyaka e-above 40 years baqalise ukuya kubodokotela wabo kumbe emaklinika ukuya checkwa esithi prostate cancer.
Wengeze ethi imitshina elohlonzi yokuhlola imvukuzane balayo sibili kodwa eminye yakhona ifile idinga ukulungisiswa osokusenza balayele abantu ukuya kwelatshwa eHarare.
Manje uMende wethu wafaka esithi thina state of the art missionary yokwelapha i-cancer. Kodwa uhlupho lukhona ngolokuthi okwakhathesi imitshina yethu ifile.
UDokotela Solwayo Ngwenya, umqondisi wesibhedlela seMpilo Central Hospital, ukhuthaze abantu ukuba bengesabeli khatshana badinge usizo kusasemasinya.
Namhlanje kuyenziwa i-commemoration ye-World Cancer Day. Kungawo kuqakathekile ukuthi abantu bakithi lathi singani siyakhuluma sixwayisana ngento ezilutshwana ezilaphana imayelana ngempilo yethu. Abantu babuya uzodinga uncedo isikhathi sesihambile, into le ingasakhipheki ebantwini. Kodwa into ukuthi nxa umuntu ephangisile ukubuya wazuza uncedo wa-operatewa, hayi umuntu uyaphila kuhle.
UDokotela Ngwenya uthi umkhuhlane wemvukuzane uyelapheka uma uthe wabanjwa kusasemasinya.
Imvukuzane eziningi lapha eziqeda abantu sizaqala kubomama, abantu baqedwa imvukuzane leyo kuthiwa yi-cancer ye-cervix le umlomo wesibeletho. Le imvukuzane okumelanga ingaliqedi nxa kuyukuthi liyahamba liyekhangelwa ngodokotela bakhangela umlomo wenu wesibeletho iminyaka ngeminyaka. Imvukuzane le iyayelapheka nxa itholakale masinyane. Kuzokuthi obaba ke imvukuzane baqeda kakhulu leyo kuthiwa yi-prostate cancer le inzima ukutholakala, kodwa ubaba kumele ahambe ehlolwa ngudokotela iminyaka yonke kusukela nxa ubaba befika iminyaka ye-45 years kusiya phezulu kumele bayakhangelwa.
UDokotela Ngwenya uthe osiyazi abalalwazi kangako lokwelatshwa kwemvukuzane, ngakho uZulu kumele adinge usizo kusasemasinya ezibhedlela.
Ngifisela impilo enhle ende nokuthi ligijimele ubuye ngapha kubodokotela kuqala nxa ukuthi osiyazi hayi endweni lezi ezingani zi-physical hayi abazenelisi, bengababonela ezinye izinto kodwa hayi lezi zinto ezingani ngamabhundu umuntu uyawopha ingani akukhangele kufuna ukugijimela kubodokotela kuye esibhedlela.
Inyanga kaNhlolanja ngelanga lesine yahlelwa ngumhlaba jikelele ukunanza umkhuhlane wemvukuzane ele-World Cancer Day lokuthi kungenziwa mizamo bani ekwehliseni inani labantu ababulawa yilo umkhuhlane. Kusenjalo inyanga kaMfumfulayo yahlelwa ngumhlaba jikelele ukuqakathekisa imikhankaso yokulimukisa uZulu ngomkhuhlane wemvukuzane yebele i-breast Cancer Awareness Month, ngoba usuthe wathatha impilo zabantu abaningi njalo ayikhethi ukuba ihlasela siphi isigaba sabantu. Ngimela iStudio 7 yokobulawayo, ngingu-Anastasia Ndlovu.
Abenhlanganiso ezimela ababalisi bathi bazaqhubekela phambili ngohlelo lwabo lokuhlala lokukhalala umsebenzi kusukela kusasa ngemva kokuba usuku ezalunika uhulumende ukuthi abe selungiselele izikhalazo zababalisi solwedlula. UGibson Bebe usethulela lolu daba eseHarare.
phakathi kwezikhalazo zabo. Ababalisi bafuna ukuholisa ngedwala lemelika ngoba liqhubeka lincipha bengasenelisi ukuphila ngalo. Nangu le ntengo yempahla lokudla ilokhu iqonga imihla ngemihla. Abenhlanganiso lezi bavumelane ukuthi ababalisi babuyele emsebenzini kuvulwa izikolo kumaviki amathathu adluleyo, besithi banika uhulumende isikhathi sokuthi abezelungise izikhalazo zabo kusiya umhla ka-25 Zibandlela anduba bekhala lomsebenzi. Kodwa umkokeleli womanyano wenhlanganiso ezimela izisebenzi zikahulumende owe-APEC Council, unkosikazi Cecilia Alexandra, uthi kulabanye kulumanyano abalomqondo wokuthi izisebenzi zikahulumende kumele ziqhubeke zisebenza kusakhulunyiswana lomqashi ngodaba lweholo. Kodwa umkhokeli wenhlanganiso ye-Progressive Teachers Union of Zimbabwe, uMnumzana Dakawafika Joe, uthi inhlanganiso zonke ezimela ababalisi zivumelane ukuthi ababalisi bame ukuya emsebenzini kusasa.
It's very clear that tomorrow there is total withdrawal of labor from the schools.
Kusobala ukuthi kusasa sizakhalala imisebenzi ezikolo, njalo angiboni ukuthi nxa kulomuntu othi uzakuba efundisa kusasa lowo muntu ungumbalisi, ngoba zonke inhlanganiso zivumelene ukuthi kusasa ababalisi bazakhalala umsebenzi.
Ujo uqhubekete umbiko wethulwe ngunkosikazi Alexander uveza isandla sikahulumende sokuxabanisa inhlanganiso zababalisi. Uqhubekethu Alexandra akahlanzekanga ukuthi amele inhlupho zababalisi ngoba ithatha icele likahulumende kulolu daba.
The unions that do not exist, that only exist on paper.
Inhlanganiso ezingekhoyo ezisemaphepheni kuphela yizo ezithi azikhalali umsebenzi. Ngeqiniso lokuthi uyazi ukubana yena lo unkosikazi Alexandra ongcolile ngoba ukhethwe ukuthi angene kubhodi yenasa. Ngakho-ke akulunganga ukuthi amele ababalisi ngoba usehugwe ngohulumende, njalo uzathola imali eningi kubhodi le evela kunasa.
Enye inhlanganiso emela ababalisi basemaphandleni, Amalgamated Rural Teachers Union of Zimbabwe, ATUZ, ithi layo yazise amalunga ayo ukuthi angayi emsebenzini kusasa. Unobhala wale nhlanganiso uMnumzana Fortune Jamela uthi abasozi babuyele muva nxa bengaphiwa ngeholo labo ngedola lemelika.
Efethu vele sokho sisilikhona phana thina, efethu we are not fidgeting. Asijiki yiso sengesani sethistendi lokho esikustrike wa incapacitated sifuna isalabidisa.
Unkosikazi Mary Chuma ongumbalisi uthi ukhangelela ilanga lakusasa ukuthi bakhalele umsebenzi ngemva kokuba sebebamukele impiko evela kunhlanganiso yezimta le-PTUZ zibazisa ngalokhu.
Thina njengababalisi strike lesi siqala kusasa sisilindele, sisikhangelele kakhulu ngamehla abomvu, ikakhulu sesijabuliswe ukuthi inhlanganiso zethu zombili izinta le-PTUZ eziyizo ezilababalisi abaningi sezisuke zabamba nasibili zavumelana lesekhule kade besinika zona namhlanje zitshengise ukuthi sebebambene.
Imizamo kahulumende yokuncenga izisebenzi itshayela edwaleni loba uhulumende engizela imali yabo engangezigidi ezingamakhulu amathathu 300 million uholo lazo. Uhulumende uqhubeke esithi akenelisi ukuholisa izisebenzi zakhe ngedwala lemelika ngoba engelalo vele. Lokhu kuza phezu kokuba idwala lemelika liqhubeka lingatholakali elizweni, osokubangele ukusilela kwempahla, ukudla, amafutha ezimota kanye lokwehla kwesithindo semali esetshenziswa kakhulu eZimbabwe yohlobo lwe-bond note nxa liqhathaniswa nedola lemelika. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingu-Gibson Bhebhe.
Umthethwandaba wakwele South Africa lamhlanje wale ukukhulula induna ye-Plumtree uMangubo, yena otheswa umlando wokubulala amalunga omndeni wakhe ayisikhombisa agoqela umkakhe. UMangubo igama lakhe lokuzalwa okuthiwa nguMnumzana Fita Khuphe ubelecele ukukhululwa ngesibambiso se-bail, kodwa umantshi ukwalile lokho esithi umsolwa ulakho ukubaleka abuyele kibo eZimbabwe kumbe ukubulawa ngabantu alubana ethe wakhululwa. Hayi, isikhathi asavume ukuba siqhubeke silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje. Igama lami nguChris Gande. Lingezwa njalo indaba zethu ekuseni ngo 6:30. Okwakathesi ngilichiya ke ku Studio 7 Live Talk lilaye.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa yenhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.